ukuqothwa kwabantu esitaradini akusoze kuslimaze thina ngoba ayisonto enziwe yikhansili njengoba usazi ukuthi vele lathi kade singakaqalisi ukuhlala phansi ilanga lanamhlanje vele kade siku-induction i-meeting eba i-meeting yakuqala eyokufundisa ama-councillors ukuthi umsebenzi wenu lizawuqhuba kanje kanje ayisiyonto eqaliswe yithi but yinto eyebangwe yikuthi kube lo mkhuhlane lo ongene eHarare osofuna ukuthi ubanjwe ungakayi phambili.
Mpofu, njengabathengisayo ngubani elimsolayo lapha, ngumansipala, ngamapholisa kumbe nguhulumende?
Mina engakutsho ngikhuluma ngikhangele iPlumtree. Ngaqala ngokuthi ngisole umansipala ngoba nguye engiqale ukumbona ibhodabhoda imemezela ukuthi ama-vendors azamele asuke emgwaqweni. Ngibe sengisola amapholisa ukuthi lawo athathele umsebenzi wawo phezulu ngoba thina ngokwazi kwethu kumele kube ngumansipala ochoyo okwakuqala abhode enze awareness campaign indawo yonke etshele ama-vendors nxa kungabe kulohlupho olukhona. Okwakathesi ukuthi ama-vendors abhode tshela ukuthi amele asuke emgwaqweni nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu oyenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumanisipala. Umanisipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphuma ebantwini.
Abanye khona ngapho eHarare hadebe bathi ukuthathelwa impahla yabo sokubafake esimene sibi kakhulu ngoba akabasela indlela yokukhusela imuli zabo. Ungathini ngalokho?
Liqiniso lonelo abalitshoyo. Njengoba sisazi ukuthi imisebenzi vele siludubo elizweni lethu especially khonapha eHarare eyiyo i-capital city yelizwe leZimbabwe enyazisa kakhulu uhlupho lwabo. Nami ngikhala ndawonye labo ngibazwisisa ngoba ngiyazi nhlezi phakathi kwabo akula msebenzi and baphila ngendlela yoneyo esiyithi yona i-informal trade and ludubo olukhangelane lomntwana esingathi otherwise i-percentage yomntwana weZimbabwe enkulu kakhulu.
Mnumzana Mpofu.
Mina engathanda ukubana ngixwayise uhulumende la ephezulu ngizwe ukuthiwa u-finance minister ubonakale vula isikhwama sokuthi usicela uncedo ebantwini beZimbabwe ukuthi bancediswe kulo mkhuhlane. Okokuqala mina ngithi uhulumende wezanu njengoba ethe yena unqobile kulolu khetho kazenzele yonke into isemandleni akhe. Angicabangeli nga indlela ubaba upresident ade ekhuluma ngayo ethembisa labantu beZimbabwe ukuthi uzakwenza kuhle engavote kulelu khetho luzayo. Thina sithi kayenze into ayivotelwe ngabantu nxa kuyikuthi uvotelwe ngabantu for sure but engicina ngakho yikuthi nxa kuyikuthi kathethwanga nguZulu weZimbabwe kuzamehlula ngibe sembuya kubomanisipala bezindawo zonke jikelezi kabayenze umsebenzi wabo kuqala baqale baqede abantu balathe amanzi ahlanzekileyo abantu balahlele izibi endaweni eziqondileyo njalo izibi zisuswe lapho kuphila khona abantu especially emadolobheni lapho kwagcwele khona abantu izibi ziyendaweni yazo imikhuhlane enje kasoze sibe sikhuluma ngayo eZimbabwe especially singaba nohulumende okhethwe ngabantu okwesibili sibe nabo manisipala abayenza umsebenzi wabo.
Akuyiphethe Councillor Hadebe.
Engingakutsho yikuthi kathesi ama-councillors wonke eZimbabwe sekhethiwe sebekhangelane lokusebenza labophalamente bethu sebekhethiwe ukuthi labo basebenze okutho ukuthi njengoba omuzwe oyikhuluma ngivumelana laye ukuthi uhulumende makenze iparty yakhe esikukhangelele thina njengabantu abaku-council yokuthi lokho okulotshiweyo ku-constitution yeZimbabwe ukuthi uhulumende nge-department le-finance bafuze babe le mali abayinikeza kubo council ukuthi bakwanise labo ukuthi bayenze imisebenzi yabo. Singakhangela kuka ngemuva sizabona ukuthi ama-council alodubo olukhulu ngendaba yokungancedwa uhulumende phezulu. Sikhangelela ukuthi uhulumende le parliament bahlale phansi bakhangelane lalokhu okwenzekele eHarare ukuthi babone ukuthi ngesikhathi esizayo kungamiswa njani kungayenzakali futhi.